sikubonile uhambile sabala that ukuthi uye ngaphi sibale phepheni and nga into ngizibale emaphepheni mina ngubala ngikuthatha njengoba ngikubalile ephepheni ngoba ukuthi uye kwenzani le ngifuna ukuzwa kuyena umnikazi ngishayanisa endaweni ethize kodwa ngizwe amaphepha besithi nalo omkhulumelayo sithi uye kwelatshwa mbuye kwenzani so ngikuthatha ngaleyo ndlela kuphela
ye baba mkandla uthini wena ngalokho
hayi ngiyabonga nyamuza lo ndlovu mina ngivele ngithi indaba yona la kwasekuqaleni ukuthi nxa uhlala eZimbabwe ugula kulamadokotela kulezibhedlela kulamaklinika uthiye yini ukwelatshwa khona bolatshwa khona uZulu uyekelwatshwa khatshana khona le okuthatha izimali eziningi kati awakithi amadokotela wona lawo sibona labo ukuthi ngabaqeqeshanga ukuthi bangelapho umkhokeli welizwe na ngithi kwavele kwasukela khona le muva ngoba uTeramba uthi into yayivele ihleliwe yebo kambe kathi kodwa vele senatshelwane emzini thina sila madokotela afunde kangaka amaye asebenza ngaphandle kwelizwe khona le nxela kubo singaphiwa amadokotela ezimbabwe akhona umongameli le cabinet yakhe kabe latshwe khona bekhaya kathesi izulu likhukhule amabholoho lagiliza imizi amadamu adabuka umongameli is an executive president kumele abe khona ukuthi abonge ukuthi izinto lezi ziyaqondiswa ngoba laba bonke abanye basebenza ngaphansi kwakhe
nanti udaba baba Ndlovu umkandli uyakhuluma lapho uthini wena
hhayi ngiyamuza umkandli baba kandli ngiyamuze kuhle sibili but uthupheni lalo yikuthi anti umongameli mna ngifuna ukuthetha ngalo hlobo umongameli anti isikhathi sikhulumeni isikhathi sakuqala ngcono ngitho njani ngamuthi qhatshwa kule lokhu ngesithi ngama-conditions of service akhe angiwazi ukutatsha ukuthini now uma ngingawazi ukuthi ngiqasha ukuthi uyenze into embi ngingawazi ama-conditions akhe ngoba amanye ami emvumele nxa emvumeli ukuthi hhayi ungagula wena emsebenzini hhayi hlamba sekuyelaphisa ngaphandle kwelizwe kungumthetho welizwe otsho njalo uma esewenza mina soke ngimsole ngoba ulandela umthetho nalowo awungenileyo ngoba kungenzakali ukuthi labanye omongameli bavele babeselatshwa ngaphandle kwezi angikwazi ngomongameli wakuqala angikwazi usmith babeselatshwa ngapha kodwa-ke ngiyazi ukubana mina lapho engisebenza khona uma ngigula ikhampani ithi hhayi siyakwelaphisa lapha uma sekufanele ngiyekwelatshwa ngizahamba ngiyekwelatshwa khonapha ngumkhathi wami ngiyothe ngiyekwelatshwa khonapha ukugula into yabona yinto yomzwangedwa so into yomzwangedwa sesikhangele ukuthi wona umthetho omkhathileyo uthini ngokwelatshwa kwakhe umvumela asingamsoli ngokuhamba kumele thina sikhangele umthetho nalowo silungise umthetho nxa kuyukuthi sesiwuswela siwususuqondise njengowethile umkandi ukuthi amamangameli lamakhabhinethi wonke kumele belatshwe khona asikwenzeni ukuthi hhatshi amaphalamende silaba abantu ephalamende ake lethithi umthetho ukuthi abantu abelwathe khonapha ukuze nxa sebekwenza bebe ngaphandle komthetho kodwa uma bekwenza umthetho bavumela mina kunzima ukuthi ngithi umuntu olandela izimiso zomsebenzi wakhe uphambanisile sokusuka ngumzwangedwa womuntu nalungu
nanti udaba baba Mkandla uyakhuluma lapha ubaba uthi yena umthetho ungabe umvumela ubaba uMgabe
ngiyavuma umthetho ungabe umvumela kodwa-ke ayise yonke phela imithetho elungileyo sengisitho yena umongameli unembeza wakhe uthini unembeza kabhalanga emthethweni kabhalanga esisekelweni sombuso kumele unembeza abe umzwangedwa wonalo othiwo ngundlovu laye kahlale phansi azibuze ukuthi kambe njengoba ilizwe linje nangamadokotela atrakile omongikazi labo sizwa balahla amajogwe okunye kakusele ukuze kubhalwe phansi abagandi lo baba uNdlovu okunye kuba ngunembezi umzwangedwa umbono womuntu nokuzwelana labantu labo osebenzelana labo kumbe obakhokhelayo ngoba ukhokhela nje kumele ukhokhele ngendlela ezasuthisa abanye abantu azozibasuthise bonke yibo kambi kodwa kumele ube lonembeza uzwele abantu labo baza kuzwisisa ukuthi yebo kwelinye ilanga wagijima uye khangelwa leyi hhayi khona lisakavukela umchilo wesidwaba kuyabe ikhanda libuhlungu sukugijimela khona ilihlo lanxa singatsheli ukuthi ubulawa yini kodwa lowo mkhuhlane siyabona ukuthi ukhona uyadla emzimbeni usuthethe isikhathi eside nako songawuze ufana nje lokuthi umongameli kazihlalile khona leSingapore abe uya ngabe ezosivakathela ezokwenza umsebenzi abuyele ehlala khona emadoteni eduzane